esizuzile ukubana abantu abangani baniwa izingwalo kumazengela zingwalo yilaba abale 18 years kusiya ku 21. A ophezulu kwe 21 umuntu wakhona baqala bemthatha ama fingerprints bathi ngaye vetting. Manje kuthatha isikhathi lokho ngoba sithesi sizwa sezukuthi kwezinye indawo bathi 3 months ama fingerprints azaye vetting KG6 kwezinye indawo kanti ke bathi ayahamba masinya phendu. Yikho ke akucaci kangako ukhanya ngani abanye abantu bayabishelwe emuva. Yikho ke sithe sesikhangela nyawokhomithi ukuthi kanti indawo abanye abantu bebishelwe emuva kukhanya ngani kakula mpendulo ukuthi labo abantu ababishelwe emuva ngoba inani labo likhanya ngani likhulu. Besikhangelele thina ukuthi akula muntu ozabishelwe emuva wakathesi ngenxa yokuthi kathesi wonke umuntu kufanele akhayendele ethole izingwalo. Njalo iZimbabwe ingemuva ekurejisteni abantu bayo ukuthi abantu bayo bathole izingwalo lamfanelo zabo zokuhlaleliswa endawo.
Iziphi lezi ngwalo ezidingwa yilaba abantu?
Ngesinye isikhathi bathi badinga isiphupha, kwesinye isikhathi bathi badinga i-death certificate. Yikho ke abanye abantu kabalakho lokho. Kumba abanye bakulahla kudala, abasazazi iinumber zesithupha zabo. Kumbeni abanye vele kabazanga bazihluphe empilweni zabo ukuthi bayithatha lezo zingwalo. Yikho ke kukhanya ngani akula kucaca, akucacelani ukuthi banikwa benjani njalo baphathwa njani lawo bantu abanjalo.
Lithe indawo elisihambela mhlabe zingcono kulalezi elisihambe izolo lakuthangi, yiwuphi umahluko eliwuficayo njalo libona ingani kungani sokulomahluko?
Amalayini kade sihamba sebele-electronic voters roll ukuthi ngitho umuntu engasiwo wakhonapho kuleyo ndawo kumbeni kuleyo wadi angabuya ezobuza ukubana uku-voters roll bayamtshayela ku-electronic voters roll le-voters roll yebulenjini babona ibizo lakhe bavese bamcheck-e khonapho. Okunye yikuthi laba bantu besibele imota ye-stand by abathi nge-stand by eyiyo ehambisa ama-fingerprints singazi njalo kumbe lokhu bekusenziwa yikuthi bazwile ukuthi siyeza ngoba i-program njalo uhlelo lwethu besibanikile phambilini ukubana sizahamba izindawo.